VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 22 kuMpalakazi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi kawulancedo umanyano webandla leZANU PF. Le PF zaphu wenziwa ngomnyaka ka-1987.
Iunithi yangaveni kweZimbabwe kwakuyiunithi yezaphu leZANU. IZANU yayiselebrate victory over izaphu labantu bemadebeleven. IZAPU yayimisa umfuqazi.
Abakubandla leZANU PF baluqakathekisa kakhulu kusuku lwe-Unity Day.
Abathi unity ayilancedo balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo.
Umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo ele-MDC Zimbabwe uthi yilo lodwa ibandla leli elinganqoba eleZANU PF kukhetho oluzayo.
Ukuhlupheka kwabantu, kuswelakala kwemali, kuswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, nokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo. Ngizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kulabanye abantu eZimbabwe abathi awulancedo umanyano webandla le-PF zaphu leZANU PF wenziwa mhla ka-22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Bathi akula kuthokoza emathobeleleni lenkabazwe njengoba kungakalungiswa umbhuqazo weGugurahundi okwabulawa khona abantu bafika inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Bathi akumangalisi ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kenzanga imicimbi etshiyeneyo yokunanza usuku lolu eZimbabwe yonke ejikelele. Umnangagwa besemhlanganweni wenkokheli yamabandla atshiyeneyo eplazini lakhe eGwegwe, lapho akhuthaze khona ukuthi abantu kumele babambane kwele Zimbabwe ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe. Uthe ibandla le-PF zaphu leZANU PF amanyana esenzela ukuthi kube lokuthula lentuthuko eZimbabwe. Kodwa ke abakubandla leZaphu elaphuma kumanyana lo bathi akulalutho olwalethwa yi-Unity Accord yamabandla la ayikhokelwa ngumuyi uJoshua Mqabukankomo lowayemongameli uRobert Mugabe. Umnumzana Patrick Ndlovu obona ngokwethula kwemibiko kubandla leZaphu elake lakhokelwa ngumuyi uDumiso Dabengwa uthi kakulancedo ngitshola kancane lokho okubizwa kuthiwa yi-Unity Accord.
I-Unity yangaso Unity eZimbabwe kwakuyi-Unity yezaphu leZANU. IZANU yayiselebrate victory over izaphu labantu bemadebeleven. IZAPU yayimisa umfuqazi. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlazo kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yani. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZANU ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo last watho wathi akuplani izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Yilanga vele lingasekho nje lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo langa. Thina njengezaphu sithi sokuvelile obekuzama ukuphihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu bezaphu lemadebeleni. Uma nqoba sowahamba laba abaseliwa balubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZANU PF ukuthi ningabantu abanje.
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe kwababukhayo imoya, kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZANU. So wasoze bathi bamele iZaphu labana abanye bagade impisi besabotile ngehla impisi zajibilika ibahle. Ngizakhala even ibhuli elulibalile leli elikababuthinga uDube quite close to Zambezi. Into azikhulumayo kwaphana uyatshengisela umuntu omdala uthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuzayo. Bagade impisa abana bathi ngiyabazwela kakhulu Duke. Manje baba lezibindi kuyehle, ibadle ngakwazi ukubadla, ube basurvive. Ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu. Bahlalele okwabo abakwaziyo khona ngayo.
Singathi-ke usuku lolu alulancedo vele.
Hayi alulancedo vele. Ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-WP yovela imali ishoti eZimbabwe, ngingaba loncedo khona ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-WP. Yilo uncedo lukhona.
UMnumzana Patrick Ndlovu ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla lezaphu eMatabeleland. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa-ke uMnumzana Philip Gawule wobandla leZANU-P F uthi kavumelane lokwethulwe nguNdlovu.
Abathi unity ayilancedo, balahlekile ngabantu abangayaziyo i-history kumbe ngithi imbali yokulwelwa kwelizwe leli lokukhululwa kwalo encindezelweni lwamabhunu. Ngokungesikhathi lesi esikiso kumele abantu bekwazi kwathi sekuvele lapho kwaba lokungezwana phakathi kwamabandla amabili, wabuya umkomo wakhulumisana nabomdabe kwahlanganwa wasejwa ndawonye kuze kube lanamhla. Ungabona umuntu ongaqakathekisi unity code ngumuntu ongaqakathekisi ilizwe lakhe, umuntu ongaqakathekisi amachawe alweni khulula ilizwe leli, ngumuntu ongaqakathekisi abobaba unkomo abayibo abakhokheli abayibo abakhokhelela uhleli lolu olokuthi kukhulunyiswane abantwana bezimbabwe bahlale ngokuthula. Njengoba ukuthula khonokwelaba lakho wabuya nge-unity code. Kodwa ambasole abantu kathesi isikhathi lesigidi oselebrethwa ngayo okumele kuhlalwe phansi abantu bekhangele khonokho yikuthi abantu babhizi mhlobo wami, abantu babhizi njengoba ilizwe linje nje izinto zomile, abantu bazama ukusela, abantu basabalele bangene lapha nalapha baye bagidimele kuyalungiselela amakhisimusi analawo. Kodwa lilanga eliqakathekileyo kakhulu engibona futhi iningi labazimbabweni liliqakathekisa ilanga leli.
Kulabanye kodwa abakhulumayo babagawule abathi-ke ilanga leli liyaqakathekiswa sibile eZimbabwe, ngasukwalungiswa lo daba lwe-ground kodwa kukhanya lukalungiswa phela, yilo phela oloba insika yomanyano lowo.
Ye, kodwa-ke Gibbs, asehlukaniseni umanyano lendaba ye-ground. Indaba ukumanyana lokhwana kwamabandla amabili, i-ground asiyibekeni nayo khona phana, ibe yindaba laye emele isetshenziswe ngaleyo ndlela. Kodwa ubaba uMnangagwa upresident okhona kayibalekele indaba ye-ground. Njalo indaba ye-ground Gibbs, kulokunye okuzayenziwa ukuze kube le-closure endaweni yekugrawundi. Indawo yekugrawundi indaba ehlupha edinga ukuthi sibilibanjwe kuhle, iqedwe kuhle ukuze ilizwe lethu lingabi lokhu lizingelwa yilo indaba yena le yekugrawundi. Isikhathi lesi sesikiso sesidinga ukuthi indaba yekugrawundi siyidlulise kuhle, abantu bonke basuthiseke.
UMnumzana Philip Gawule ukubandla leZANU-PF sixoxela esejolojo. UMnumzana Thulani Ndebele, umongameli webandla lezombusazwe elisungulwe ngolwezi lonyaka ele-Movement for Democratic Change Zimbabwe, elaziwa ngokuthi MDC Zimbabwe, uthi ibandla lakhe yilo lodwa elinganqoba ibandla elibusayo eleZANU-PF kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. U-Ezra Jesus Banda usadlulela lolu daba.
UNdebele owazalwa ngomnyaka ka-1977 eshuruku enkabazwe uthi uncindezelwa kwabantu bezimbabwe yikho kwamenza wangena ezombangazwe.
Ukuhlupheka kwabantu, uswelakala kwemali, uswelakala kwezinto zonke nje ezenza ukuthi umuntu aphile kahle, lokuswelakala kwemisebenzi, amayuthi kasebenzi, nezinto nje eziningi engaziqamba elizaziyo, yizo izinto zangenza ukuthi mina ngingene kwezombangazwe ngo-2017 eqembini elizakala lokuthi NPP elikamayimduru.
Kukhetho olwenziwa nyakenye okaNdebele wayemele ancintise kubandla le-National People's Party esigabeni seshurugwe, kodwa wachiya sokusela insukwana ukuthi lwenziwe ukhetho.
Ngawithdrawer in favor of MDC candidate ngoba ngabona ukuthi ngiyalwisana lomunye wami o-opposition, ama-chances okuthi sigcine sithathela namavoti bemaningi. So mina nga-withdrawer in favor of i-candidate leyo MDC. Ngazoshiya-ke after ama-elections a-2018 ngoba saye singasazwani ukuthi uthi mina why ngasupporta ngawithdraw ngasupporta MDC candidate.
Amabandla ezombusazwe maningi wamagama kwele Zimbabwe, njalo abantu bathi kawancedi lutho. umnumzana Ndebele uchasisa isizathu sokubumba ibandla lakhe.
Ngoba sabona ukuthi kulalawa amabandla akhona akula bandla elimela abantu, akula bandla elikhala labantu. MDCT ekamakhuphe ngibona ngazani bachitha isikhathi esiningi beliswana lo Chamisa. UChamisa laye udlalisa isikhathi ochitha isikhathi esiningi eliswana leZANU PF. So thina sabumba ibandla lele MDC Zimbabwe senzela khonokho ukuthi si-include umuntu wonke libe ibandla labantu.
Uthi ibandla lakhe alifani lamanye kwele Zimbabwe.
MDC Zimbabwe ngeyomuntu wonke nje oseZimbabwe. Ichene lamanye amabandla asebenzisa amagama. Umfaniso njengokuthi MDC kaTsvangirai, MDC maybe kaKhupha, MDC Alliance kaChamisa, or MDC Ethize. Befaka igama lomuntu le yi-MDC yeZimbabwe yonke jikelele. Aso MDC yomuntu, si believe in dialogues, believe in ukukhuluma labantu abaku-ground, ngoba si believe ukuthi abantu abaku-ground yibabale abalama solutions.
Ucela abantu ukuthi basekele ibandla lakhe.
So siyanxusa ama-youth, siyanxusa bogogo, siyanxusa bokhulu, siyanxusa umuntu wonke waseZimbabwe. That's why iphathi ethithwa nge-MDC Zimbabwe. Sazi ukuthi izinto azimanga ngendlela okumele zime ngayo eZimbabwe. So sithi thina wozani sifaka amakhanda sibonisane ukuthi singalilungisa kanjani ilizwe lethu leZimbabwe. Ngoba laba bakhona sabathemba ukuthi maybe bangalungisisa sebedlulekile.
Kodwa ke ilunga le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Khuphe, umnumzana Douglas Mabuza, uthi uNdebele uzimotshela isikhathi.
Mina ngisekela ibandla le-MDC okulibandla eliyilo elabantu njalo lalikhokhelwa nguTsvangirai. Okwamanje sokule kokhokhelwa ngabanye abantu nje kungamabandla okuthiwa yi-MDC Zimbabwe lamanye ama-MDC watu efek. Ibandla le-MDC yilo ibandla lisemthethweni njalo ngiyabe and ngizalisupporta 2023 ama-elections. Liyabe likhona ibandla leli MDCT elikhokhelwa ngumama uKhuphe.
Mnumzana Jochuma lilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU PF uthi ibandla lakhe alethiswa ngamabandla amaningi abunjwayo, njalo ke abayindawo ibandla lakhe lizahlala libusa.
Amabandla amaningi ahlala ebunjwa ngabantu abathiyeneyo, kodwa thina siyiZANU PF asibhuluki. Sibonile even MDC lihlephuka yaba ngamabandla amaninginengi, kodwa thina siyele siloku simile siyiZANU PF. Sigxilile ebantwini, sizimpande eziphansi ebantwini ngezenzo kungemazwi.
UNdebele wafunda ezikolo ezigoqela iNashville eGweru engakavula ikampani yakhe eThulani Technology eMzansi Africa. Ngimela eStudio 7 eJohannesburg kule South Africa, igama lami ngu-Ezra Chisasibane.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Okwamanje sike sixoxe ngezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Senganamasiko
wesenzi wemandla,
yena ubaba mkhulu
sithinamasiko
babelobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlamezana kwabajadileyo. Silomama uSakhile Liline uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu, njalo lobaba uEzra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ungwenyama ke usibhalele wathi omama ukukhanya ngazani sebemehlo-mehlo. Kambe kunjalo?
Umama wayengela phone kudala, ubaba wayengela phone. Wawungena umuntu ocabangela abantu. Wawubonakala umuntu emisa umama esitaladeni, umbe emgwaqweni ehamba. Kwesikhathi abantu bantu bezondisene endlini lapha dube seqhaza umuntu esegigideka efonini. Kodwa kaloba bazondile ngento abake banwa ngayo emzuzwini emhlanu endlini le. Sebona umama egigideka efonini, seqhaza ukuthi kushuthi kulomunye umuntu ngaleceleni.
Konapho-ke Madube, siyabona ukuthi ayisibo omama bodwa kwenye labo baba phela abanye bayahlankalwa into ezinjalo, kuvame kangana nikonoko?
Ukuhlukunyezwa obaba ezindlini lakho kuvamile, njalo singakulandzeleli. I-percentage yabo baba ngafikhithe ngxenye futhi phezulu edlule yabo mama, ngoba obaba sobantu bokukhuluma kakhulu, iningi labo basela ngaphakathi. njalo uhulumende vini ngani ukhangele kakhulu kusayidi yabomama ufithi ukuthi abane wethu laba ezindlini lapha nasengikubone kaningi ezindlini eziningi ezehlukeniyo ukuze uzuzuzele ukuthi ye ubaba lo wadlani ubaba luhlaleleni lale nkulumo yafike ukuthi lo mama lokukhuluma uba la magama lana ukuthi angalithi kubaba kuhlavela kuthule ukuhlukunyezwa singasho ukuthi uyabetshaywa lokuhlukunyezwa futhi okunye kwenkulumo ukuthi yabo sihlala pho ngunika inkulumo ezibuhlungu ukuthi ukuhlukumezeka ngaphakathi ukuthi ngangamlamdlane zonto ubaba wangikhona yikho futhi ukuthi sezowatshaya umama wambulala ufitho ukuthi sicala sangikhona yabe kuvele ekuqaleni umama enguye yabe ihlukumeza ubaba ezindlini so ukuhlukunyezwa ku-both side akukho kubomama bodwa
Thisa kunjalo baba
kunjalo lake kuthi uMadube ngoba baba abaningi ukuthi nginje ngikhulume njalo usazi indaba yami ukuthi ngitshela abantu ukuthi ngiyachaya ejini kuba nzima ngibona ngani ukuthi wakuthi umuntu lo uyazehlike lo yabonga ukuthi uyihlekisa kwabanye amadoda ngakho abaningi bagcine befela ngaphakathi uzothi umuntu sezithethe labantu abathathu abahlanu kwela bengilandi ngo-2019 ababe bazibophela akwazi ukuthi kuhlukunyezwe ezindlini yini kumbe kuyini kodwa isikhathi esiningi uzezothiwa bebengazwani nonkosikazi wakhe so njani ngatsheli muntu ungathola ukuthi-ke la ubaba wayedindwa endlini ubaba wayeshaya ngomampango ngoba laba bamazweni kakhulu la esikuwo hhayi vele bona ngoba yibo abazibusa yibo baba obaba ngababa ngamabhrugo kuphela kodwa omama yibo sebengobaba emazweni laba e-CD Western World
Siyaluzwa sibili udaba lwethu solungani luyavuthwa sibili kodwa isikhathi yiso sesidliwe ngumangoye nxa ungavala khonapho Madube kambe ungatshelani umhlaba wonke jikelele ukuthi njengoba-ke kunanzwa insuku lezi eze-16 days of activism against gender based violence kambe abantu bangaziphatha njani
abantu abaziphathe kuhle kube lokudlisana ezindlini kube lokuhlonipha uzama ukuthi sigcine isiko lethu ukuthi umama ungumama wendlini ubaba udlala indima yakho kuhle nxani wayo uzifane kuhle singana abanye abantu abazazihlalisa fansi balincedi ukubulala ngoba umtshaya angeke ibe yindaba engaxazulula ukuthi isini sihlezi kuhle dingani ukukhuluma likhulumisana kwenzela ukuthi imoli ibe yimoli enhle yalo isizwe sibe yisizwe esihle ngamasiko aso ngiyabona
kuba khonapho-ke baba Sibanda
into ekhona engabatshela khona abalaleli ezindlini ungabekezela othiwa ngiyabekezela nxa ubona ukuthi vele kasahambelani longakwakho wele ngubaba kumbe ngumama shiya lehlukane kuhle ngomusa libe ngabangani lizathola ukuthi zizahlala kahle ungacabangeli omunye umuntu ungelabo bufakazi njalo nxa usulobufakazi chiya ungabulalanga kuthi uthi uthiyophiwe unkulunkulu abantu abakhumbule amasiko lapho ezivela khona bakwazi-ke isintu sakithi ukuthi kasiwuvume ukuchapha ezindlela nxa umbuhola malini kumbula isikhundla esinganani nasemsebenzini hlonipha omunye wakho
hhayi-ke okwalamhla simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithathelela ithuba ukuthi mbonge ubaba u-Ezra Jesus Banda yena ongumsakazi olodumo mbonge njalo unkosikazi Sakhile Liline uMadube yingcwethi kwezamasiko esintu asihlanganeni ngeviki ezayo singabaphilileyo okwamanje njalo sike sikhangele ezabatsha silo Mike Hobe
yebo 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 mthwakazi omuhle simpapa omuhle yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lo mantata emlotshwa ongumxoxi wohlelo lwebulawayo leaders reflect forum mantate ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi ngohlelo lwebulawayo leaders reflect forum
iBulawayo Leaders Reflect Forum ikhangelele ukuhlanganisa ama-youth akobulawayo from i-business and entrepreneurship sector, civil society and charity work, i-politics, media and creative arts sector. Sikhangelele ukuthi nxa sihlangana njengama-youth akobulawayo sikhulume ngokuthi u-2019 ubenjani kithi. Especially xa sikhangele ama-sectors esivela kiyo ukuthi if I'm in the business sector bekunjani ebhizinisini ngomnyaka ka-2019 ama-challenges abekhona ama-opportunities abekhona lalokho esifisa ukuthi ngabe kuhambe kwaba in a different way esicabangela ukuthi thina it could have worked better and also sikhangelela ukuthi thina njengama-young people avela kuma-sectors la acheneyo singasebenzisana njani
kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuqoqa lolu hlelo
njengoba nje leqaliseni ukuthi ngingumntwana wakobulawayo ngike ngaba lethuba to have worked outside Bulawayo ngasuka kobulawayo ngo-August 2018 ngisiyasebenzela eHarare ngisiyafunda eHarare nxa ngikhangele iHarare lama-opportunities awapha the young people and what they are able to do, I realize ukuthi there is a huge gap. And igap yena le igap yokuthi singayivala njengama young people. There are things that we need to start demanding as the youth of Bulawayo ukuthi asifuni ukukhangelwa njengama second class citizens where ama opportunities kafiki kithi or ama opportunities ngayifika kithi abanama conditions ukuthi asingeke sikwanise ukuwafulfill as young people. Ngathi ngikhangela mina ngathi what is it that we can do as young people engayenza ukuthi sibe kwazi ama opportunities akhona, but not just that, sibe kwazi ukuthi thina amandla ethu angapi as ama young people from different sectors, ama weaknesses angapi, masikwazi ukuthi amandla ethu avela ngapi lokuthi ama weaknesses ethu iwapi. I believe ukuthi sizakwanisa ukuthi siphume lama solutions angani the cover up for those weaknesses while strengthening ama strength esiyabesi lawo already.
Tshela uzulu okuthile mayelana ngalolu hlelo.
Okay, so uhlelo lolu luyabe luse Tekineko Movie House eBulawayo Center. Kungenwa $5 kumbe 75 rand. It's a cocktail event, so abantu bakhayelela ukuthi bazabuya begqokile for the evening. We're going to be really having an awesome photographer, so sabe silthatha amapikitha, linetworker labanye. We'll have a few snacks khona ngale. It's covered ku $5 yakho. But the main part of the forum is the discussion that we're going to have. Kuqakathekile ukuthi usitshele ukuthi uzabuya, or at least ukuthi uzabuya labantu abangaki. So inumber eliyisebenzisayo nxa lifuna ukufona or ukusenda imessage lisitshele ukuthi liyabuya, it's 0783962842.
Hhayi, sikuzwile mantate. Gciba uhlelo ngokusipha amazwi akho okugcina.
My encouragement ngivala ukuthi as young people, let's take initiative nxa kusiba lenhlelo ezinje. Loba ungasoze ube khona in our forum, we do our best ukuthi we record and document whatever discussions we're going to have, and then we're going to share them online.
Mantate Mlotshwa, thank you. Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Thokoza omuhle simbapho omuhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugciba ngo-9 PM. Kodwa loko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami ngumike hobe. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, sohlangana ngolwesibili. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hobe. Sike sikhangele ke eziphathelene lezokholo lwesiKristu. Silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga mthazi labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje njengoba sisevikini lekhisimusi, ngitheke sikhangele yona indaba yekhisimusi ukuthi iyini. Ilizwi lethu sizakhumbuzana ngaleli elikuMathewu isahluko sokuqala indima yamashumi amabili nantathu, Matthew 1:23. Lapho okulamazwi athi intombi iza kukhulelwa izale indodana, bayiqamba igama eli-Emmanuel, ngokuhunyushwa okuyikuthi uNkulunkulu ulathi. Ngithanda ukubana ke sikhangele nje namaphitshane ukuthi la mazwi kambe atshoni xa sisiya ekhisimusini. Amazwi la sikhangele lele lithi intombi, iBhayibheli kalithi uthi wesifazane, liyaqamba lishaye enkanda lithi intombi. Intombi ngesintu ngowesifazane ogcweleyo ongakabilo kuningi okungananyathiselwa kuye. Umuntu osiqu sakhe siyamukeleka ongena kungcola okuthize. Lokutsho ukuthi nxa sisiya ekhisimusini kumele inhliziyo zethu zibe ngezihlambulukekileyo, ezingagcwalanga ububi, ezingelanzondo, ezingelabugovu, ezingelalo uchuku lokuzwisa abanye ubuhlungu. ezilako ubekezela ezilothando ezilokuthethelela ezokubekezelelana njalo yikho ke iBhayibheli lithi uJesu wabuya ngentombi eyilakho khona lokwenza lokutsho ukuthi yayiyintombi eyayibukeka isamukeleka ebantwini inhliziyo zethu zinjani vele bakhona abantu abaziwayo isigaba ngesigaba indawo ngendawo abalenhliziyo ezingahambelani lobuntu ezingelabuntu ezingazake zikhangelelwe ukubana zingaletha ubuhle ebantwini qakathekile ukubana umuntu azihlole enhliziyweni yakhe ukubana nxa sisiyangena ekhisimusini siyabe sisidla siphuza sisenza konke kodwa konke lokhu kakutho lutho into enkulu nxa siyekhisimusini kuhlola inhliziyo zethu ukuthi zinjani inhliziyo ezingathwala into enhle njengomesiya yomsindisi womhlaba yikho-ke kuthiwa abaza kumetha igama elu-Emmanuel la mazwi aphuma emlonyeni womprofeti u-Isaya ujesu engakazalwa leli gama elithi umanueli itsho ukuthi unkulunkulu ulathi kutsho ukuthi labo bantu abale nhliziyo ezinhle unkulunkulu uzakuba labo izikhathi zonke size ngikhumbule umzukulu wami wethiwa lelo gama ngobana abazali bakhe bebonga ubana unkulunkulu labo lanxa izifuyo zicuba ilanga litshisa izulu lisilela indlala ibhahlile unkulunkulu oqobo ulathi ngasoza sifulathele nxa singena sisazi ukubana iintliziyo zethu zihlanzekile
kuyibhede mfundisi
icolungileyo wena ongehlula lupheyiswe enkosheli uyesu kristu nxa sisondela esukwini lokukhumbula kuzalwa kwendodana yakho okukhulu ngaphezu kwakho konke izipho esizaziphana lokudla esizakudla lokwethekela esizakwenza cela ubana usinike inhliziyo ezihlambulukileyo kuze kuthi laba sibona bakwazi ukubana nampa abantu abahamba lo nkulunkulu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga ngikhathelela ithuba ukufisela abalaleli bonke ikhisimusi enhle engelangozi ngiyabonga nkomo lawe labasazi bonke besitudio 7 ngifisela ikhisimusi enhle
hayi siyabonga mfundisi kube njalo lakuwe
ngiyabonga ngizibongela njalo
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo
Brenda Fassi, Vulindlela, libele khisimusi enhle zulukandaba. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebezikhokela lamhlanje. Kulabanye abantu abathi kawuncedi lutho umanyano webandla le-PF Zapu le-ZANU-PF kwenziwa ngomnyaka ka-1987. kodwa bakubandla leZANU PF bathi baluqakathekisa kakhulu usuku lolu. Umkhokeli webandla leMDC Zimbabwe uthi bangalinqoba ibandla leZANU PF. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lenisa ngoGibbs Dube.